engakutsho ukuthi I think lokho ukuxoxa kwaMjuri namanye ama-ministers bekukhangelelwe okade sekusele nje ukuthi kube le confirmation ukuthi ngempela ngempela lokhu uMgabe akade the uzakwenza kodwa mbona ngani uba uMgabe usese ukwenza amaphutha amaningi ngoba ukuxotshwa kwaMjuri kutsho ukuthi iside likaMnangagwa selile power yilo eselibusa and lokhu kusuka kube ingozi kakhulu ngoba utshengisela ukuthi kona ngesikhathi esilandelayo singabona uMnangagwa sefuna ukuthatha futhi njalo umbuso lo ebe ngupresident u-2018 engakafiki.
Ubona ngani uzasungula yini elinye ibandla kumbe vele ngumuntu ozasihle elima kwedothitho konale okuthiwo ngumgabi?
Ngokubona kwami ambona ukuthi mina uzasuka ngoba abantu bezanu abantu abajariwazi izanu abalayo i-system yokuthi bangaluza izikhundla besuke ngaphandle kuka undodalo wazama ukuyenza imabambo uSimba Magwenya nguye yedwa umuntu waphuma kwizanu kodwa mbona ngani wazisuka la esephumile ngoba abaningi babemthembisile ukuthi ephumela kwabasaphumanga. So ngokubona kwami uMjuri uzahlala laphana ebe ngu-MP ebe yi-simple member ezame indlela zokubuyela futhi esikhundleni ngoba uzacabanga ukuthi okwenzakala kumJuri kathesi kwayenzakala kwabanye ngo-2004 although not at this level but sabona ngo-2004 uJonathan beqotshwa uMdenda beqotshwa uJabulani Sibanda labanye basebevele sebephumile kuzanu ngesikhathi senaso abantu bona labo kwakuthiwa ngama-coup plotters kwakuthiwa uJonathan wayekhuluma le army ukwenzela ukuthi eginqule umbuso sesibona futhi uJonathan lapha labo Mnangagwa yiwe yibo asebebuya nge-tactic yasetshenzwa kiwo ngo-2004 esitumjuru labo Didi Masimtasa yibo asebefuna ukukhipha uMgabe. So it's the same tactic that the SAGs ebantu abathiyeneyo ngesikhathi seneso uPatrick Chinamasa bahamba baxolisa uMnangagwa wanikwa i-Ministry of Social Amenities waba ngumuntu nje okwangani akulancedo kodwa akula muntu waphumayo. So mbonani bona labo Didi Masimtasa labaningi abakhona phana kuzanu abasoze bephume bazamelela nje i-opportunity ukuthi ibe khona bebuyele futhi I won't be surprised ngo-2018 abantu bona la abanye bakhona vele sebenezikhundla futhi kuzanu ngoba vele basebenza njalo.